Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhla ka 16 ngompandula 2017 nguntungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Yalikhuthaza lonke ukuthi lapho kuzafika khona abantu balaba abarejistisayo bakithi asihambeni ngezithupha ezamaplastiki, ezamazenge, ezamaphepha, imake sure ukuthi ihambeni siyerejista.
Amabandla ezombusazwe akhuthaza uZulu ukuthi abhalise ngobuningi kuhlelo oluqala ngomfulo ukuze enelise ukuvota kukhetho oluzayo.
Asikahle futhi ukuthi umuntu uyabe sefunde waqedisisa ikakhulu kwezokufundiswa efundiswa ngabanye usesibangeni sokuthi naye asengakha ulwazi.
Baningi abezombusazwe kuzanu PF la ku MDC abaqhuba izifundo zabo eze PhD. Umzekeliso sesilo dokotela Thokozani Khuphe. Silengcazelo yokuthi kahle kahle kutshona ukuthi uzibani bani seqeqeqeshe wabanga udokotela. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UZulu sekhuthazwe ukuthi aphatheke ngobunengi kuhlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho lomnyaka ozayo. Uhlelo lolu luqala ngomvulo emahofisini eZimbabwe Electoral Commission endaweni ezijeneyo zelizwe. Ukubhaliswa kwabantu kusungulwe ngumongameli Mgabe leZimbabwe Electoral Commission eHarare ngeviki edluleyo. Iziphathamandla zeZEC zithi abakatshana lamahofisi ayo bengaze bakhathazeka ngoba izaqalisa ukubhoda ngelizwe ngenyanga ezayo isibhalisa wonke umuntu. Kodwa labo abenelisayo kathesi bayakhuthazwa ukuthi bahle bayebhalisa. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli seMDCT uNkosazana Thabita Khumalo.
Ngicela ukulazisa ukuthi sonke eZimbabwe sikhuluma kunjenje akula muntu okuthiwa i-registered voter. Ngoba sesisuka ku-voters roll kamlibe sesisiya ku-biometric. Ngiyalikhuthaza lonke ukuthi lapho kuzafika khona abantu balaba abarejistisayo bakithi asihambeni ngezithupha ezamaplastiki, ezamazenge, ezamaphepha, imake sure ukuthi sihambeni siyerejista. Ngoba nxa lingarejista ngase siyavota alisavoti. Abangelandawo zokuhlala abalotshayo ungahamba le mvilophu edindiweyo etshengisa ukuthi wathumela incwadi yesikweleti endlini naleyo olotsha kiyo iyasebenza. Nxa ulekhanti kwe-Edgars nxa ilebizo lakho kule adresi lapho ohlala khona iyasebenza. Asihambeni siyerejista bakithi. Ngiyalikhuthaza amaZimbabwe amahle, khuluma kunjenje akula muntu okuthiwa u-registered. Sonke sesicijile sesiqalisa kutsha.
Lani njengebandla lilabo yini abantu abahamba ezigaba ngezigaba lasezindlini lapha bekhuthaza abantu ukuthi baphume ngobuningi bayebhalisa?
Lamaqembu ethu abama-structures abakuZulu abahamba bekhuthaza uZulu ukuthi ahambe ayeregister njalo bebazisa ukuthi kufunakalani. Kodwa isikhwesi kukhuthazayo khathesi impile yethu sonke maZimbabwe amahle ozuze ubufakazi ukuthi kuyarejistwa, kurejistwa njani kuma-WhatsApp lapho mvula iphepha lakhona nika omunye layo omunye ayenika omunye akakusabalale sikwazi sonke kufika amakhona wonke aseZimbabwe.
Uhlelo lokuthathisa abantu izithupha lona lokho luvuliwe?
Uhlelo lwezithupha luvuliwe, lokho luvuliwe. UZulu bekhala kakhulu ngedaba lokuthi kumele kubhadalwe ukuthi abantu bathathe izithupha. Sagijima sibili emakoti ukuthi hayi akukhathi ngizabantu bazabhalisa imali khona bayithathe ngapha emabhenki kakula mali. Akusabhadaliswa ukuthi thathe izithupha, gijima nini liyethatha izithupha lama-birth certificate. Sila abantu labano kuthiwa ngama alien zihlobo zami hamba nini ngazothi ke rainbow kuzothatha isithupa bazafika balithintshele sithatha isithupa zaseZimbabwe kodwa abazahlangana lemigoqo engani abayizwisisi kabadinga abantu abamabandla khonapho abasedizani lapho abahlala khona babuzani ukuthi kwenziwa kanjani sincedisani ukuthi sikulungise masinyane kusachisi
uNkosazana Thabita Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli seMDCT. Sokuyinsakavukela umchilo wezidwaba eZimbabwe ukubona abezombusazwe kungaba kweMDC kumbe kuzanu PF. Besiba ngodokotela ngemva kokugqiba izifundo zabo ze-PhD. Lizakhumbula ukukhonona ukube khona kuZulu kuze kuvele ukuthi unkosikazi Grace Mgabe elaye seqeqeshe waba ngodokotela ngemva kokuqeda i-PhD yakhe e-University of Zimbabwe. Umsekeli kamkhokheli we-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe la esengudokotela Thokozani Khuphe ngemva kokuthola isithupha sakhe se-PhD ekolishini elifanayo ngeviki edluleyo. Baningi njalo abanye abakumabandla atshiyeneyo abaqhuba izifundo zaphezulu emakolishini atshiyeneyo. Khona ukuba ngudokotela zibani bani kutshoni? Uyachasisa udokotela Nkululeko Spanda ofundisa izombusazwe eHuddersfield University kwele Bilitane.
Asikahle ukuthi umuntu uyabe sefunde waqedisisa ikakhulu kwezokufundiswa efundiswa ngabanye usesibangeni sokuthi laye asengakha ulwazi usekwazi ukuthi angamele ukuthi kube lomunye ozabe emfundisa ukuthi hayi lokho kunje laye sengadinga ukuthi kathi okwenza izinto zibe lokho ezikho khona yikuphi okwenza ukuthi abantu baphile ngendlela abaphila ngayo kuyini okwenza ukuthi mhlawumbe indizamtshini ihlale esemoyeni kuyini kulokuthi ahambayo kuza kwabanye ukuthi kwavela ngaphi yena uyabe sekudinga njalo akwanisa ukudlulisela phambili ikakhulu kakhulu kusho ukuthi uyabe esesakha ulwazi khonokho kuyinto enhle kakhulu nxa kuyikuthi yenziwa ngabe zombusazwe ngoba mhlawumbe sebengaba le miqondo engconywana ekuthini balungise ukuthi abantu bathole ukuhlala kuhle njalo bathole impendulo embuzweni eminingi esempilweni njalo ekumbusazwe.
Ukuyafundwa mpela akudlalwa eZimbabwe lapha nxa sikhangela abakwezombusazwe sikhangele okasukuwere oziwawo oJonathan Moyo abakubandla lezanu PF. Labo baqhuba isifundo zokuba ngamagqwetha ochamisa kweMDC ugqibile la isifundo zakhe kunyanga ezedluleyo uMakhuphe nango segqibile banengi abanye labo bebhe labanye abanengi bayafunda kwenzakalani lapha ikuthanda imfundo kuphela kumbe kuyancintiswana
ngabe kuyinkiswana njalo ngabe ukuthi abantu bezelophe vele imfundo bangabe bayiphathela phambili kodwa mbona ngani kukhona elicele futhi elesithathu khona phela ukuthi ngabe ukuthi imfundo le itholakala ngendlela elula kweZimbabwe ngoba sike sezwa phela abantu bekhala ngokuthi abantu abanjengabo Grace mhlawumbe kwesikhathi lo nkosikazi Mjuru bathola ama PhD lawa kungela mpumelelo ukuthi ama degree okuqala bavele ngapi njalo bafundiswe ngubani njalo njalo imisebenzi yabe ingazange iphumele egekeni ukuze bafike kuleso sibanga khonokho kungabe ukuthi yikho kwenza ukuthi abantu bafunde ngoba kulula ukuthi bawathenge njalo sebebaningi abantu bezimbabwe ababizwa odokotela kungazakala ukuthi babe beqhube njalo umsebenzi wabo khonokho mbone ngani kungabe kungeyinye yezindlela enza ukuthi abantu baphonge ukuthutsha nje batholakale sebela ama PhD iyunivesithi yaseZimbabwe ngibona ngani isihlupha kakhulu ukuthi amaphephayo aphuma kuyo akhenje ngabantu abaningi ngoba kukhanya ngalo le mali yakhe nje loba engazange afunde angagcina ethola amaphepha ngendlela ezithize kweZimbabwe kuyahlupha kakhulu lamayunivesithi angapha aphandle asesinxa kulamaphepha asikeZimbabwe sokuqala kucubungulwe kahle ukuthi hayi ngathona aphuma kanjani so khonokho mbonani ungaba kwinto yesithathu yenza ukuthi abantu bafunde ngoba abakwezombusazwe balezimali belezi imali bayakwanisa ukuthi baphumelele nje kalula.
Asikhangele ubudlelwano obukhona phakathi kobukhokheli lemfundo. Bakhona abachotoza ubabuthwangirayi abathi alubana engumuntu ofundileyo mpela ngangumkhokheli olohlonzi olomqondo njalo. Kodwa nxa sesikhangela ubaba uMgabe ngumuntu ofundileyo kodwa ubukhokheli bakhe ubusolwa kakhulu ngabantu abaningi. Kulobudlelwano yini phakathi kokubili lokho?
Yebo, lokho kodwa fanele silungise into eyodwa engikhomqwa kangako. UPresident uMgabe ulama degree amaningi kakhulu, hayi wena correspondence uPresident uMgabe, wonke ngama first degree. Ulokhe ngumuntu osafundayo, siyabe sithi uyatshela ukuthi into zinje emhlabeni, akazange afike kumbenelise ukuba sesibangeni sokuba umuntu owakha ulwazi njalo ongakha izinto, ngoba ele degree lakhe lakuqala ngabe waqhubekela phambili kulokho ekhele kuyofunda ama degree angaphansi. Now waqhubeka waya phambili loba ngelodwa khonokho ngabe kumenza abe umuntu ofundileyo. Amboni kakhulu ukuthi singathi uPresident uMgabe ufundile, kodwa mbone ngani mina imfundo iqakathekile kakhulu nxa abantu bengayithola besenze zombusazwe, ngoba yenza ukuthi mhlawumbe lokuphumelela kwelizwe kuphanga ukwenzakala. Kodwa ngiyakubona ukuthi kwele Zimbabwe abafundileyo esikhathini esiningi abakutholi kusiba lula. Ngosiyakhangela ukuthi uProfessor Ncube waphathwa njani, uProfessor Jonathan Moyo uphathwa njani, njalo njalo. Abantu ungahlangana bavele bathi hayi imfundo yakho leyo ngeke sitshele lutho, bavele bachotshele khatshana ngale. Ngibone ngani kuyahluka nje ukuthi uyabo khulume lobani ukuthi bakhangele imfundo ikakhulu imfundo edlula phambi kwe degree. Mbona abantu beZimbabwe bangani bayihwacela kakhulu kwezombusazwe.
UDokotela Nkululeko Sfanda ufundisa ezombusazwe ekolishini leHuddersfield University kwelebhilithane kumakhuphe sithi amhlophe. Kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba namuhla uChris Gande uxoxa lomnumzana Greta Spanda isikhulumeli sika mnumzana Stanley Rafael Chuma Khumalo yena ozithi uyinkosi yamandebele.
Ngokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga baba Gande, ngiyabonga la kubalaleli bonke abalaleleyo ngalesi sikhathi. Ngithi salibonani lonke.
Ye, ungasitshela ukuthi umcimbi lo okugcoba inkosi ukhanya ucithwe ngamapolisa. Lina lalivele liyiphiwe na imvumo?
Umcimbi wethu baba owangolesibili ngumcimbi owawuvele ukukhulunyelwa nelamapolisa, kwabhalelwana lamapolisa, lamapolisa lawo asiphendula esitsho ukuthi khonayi aseyamukele umbiko wethu. Lokhu kusenziwa ngokomthetho ngoba umthetho oweZimbabwe wabo uthi amapolisa kumele aziswe. So aziswa amapolisa avuma lawo atsho ukuthi hayi awutholile umbiko lowo.
Manje ekucitheni lapha izizathu abaliphe zona ngezokuthi
izizathu abasinike zona bathi bona bathiwe umhlangano lowo ungasabi khona. Abasachongo ke ukuthi khona ngubani lo othi khona umhlangano lowo ungasabi khona, kodwa bathi bale bona bale directive ukuthi khona umhlangano lowo ungabi khona. Izizathu abasinike zona.
Yes, siyabona ukubana ngemva kwa khonoko kwenzakalayo kuphume imbiko yokubana inkosi yona yayivele sigcojiwe. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Kuleqiniso lokho ukuthi khona inkosi yayivele sigcojiwe ngoyigcotshwe ngokwesiko. Usiko lwakithi kuvele lunjalo, nxa kusenza izinto ezinkulu ezinjengalezi kazenziwa phambili komphakathi, izinto lezi zenziwa ngasese. Nxa ngingakufanisela lo mcimbi wokuthethela umcimbi wokuthethela abomndeni bathethela bodwa ngasese babe sebebiza abantu bonke abanye sezizokhala nxa kwezingungu nxa kwisangoma sezizokhala kodwa abantu abaningi babe sebesenje kuphela ukuthi khona bazokholisa labanye mhla ka 12 bekuvele kulilanga lokuzokwethulwa kwenkosi phambili nakukazuzulu esitshi ukuthi uyamvuma yini kumbe hayi ke thina sithi hayi konke lokho kwenziwa ngokwesiko kwenziwa ngokomthetho wakithi ukuthi agcotshwe ngesonto ugcotshwe ngesonto yena
njengoba segcotshiwe kuyini okuzenzakala uzahamba yini ebantwini njengalokho ayekwenza kumbe kukhona yini esimele sikukhangelele
baba kathesi njengoba segcotshiwe kanje usesebenza usesebenzela uZulu uzaqala njalo futhi ukungena ezigabeni zakhe ebona kodwa kathethi uzangena kakhulu nethimba lakhe esithi council elilona kathethi alibumbayo esizalibika amalanga wonala amalutshwane alandelayo sokuqaliswa baba umsebenzi abantu bonke sebesebenza inkosi sokumele iyazi izigaba zayo zonke sokumele iyazi abantu bayo lezi ndingeko zabo ukuthi badingani ukuze phela ikwazi ukuselela abantu abayo ikwazi ukusebenzela abantu abayo
abanye abakwamanye amazwe afana leSouth Africa lezinduna zeZimbabwe bayakwamukela yini okwenzakeleyo
izinduna baba zeZimbabwe ngithi mina ziyakwamukela ngokuZulu wonke lwana inkulungwane lezinkulungwane ekade zilaphana beziphuma ngaphansi kwezigaba beziphuma ngaphansi kwezinduna kodwa izinduna zakithi uyakwazi la ukuthi kathesi zisebenza zingaphansi komthetho weZimbabwe kunzima ke ukuthi zivele kodwa nxa kusiza abantu bazo kusho ukuthi khona ziyavela kusho ukuthi ziyavuma ngoba abantu ngeke basuke ezigabeni besiya kwenye indawo izinduna zabo zingazi ngeke bathengise izinduna zabo kodwa zona zivele ziyesaba izinduna zakithi njalo izinduna zakithi kathesi ezigcwele eziningi zakhona zakhethwa ngalolo hlobo olokuthi zikhethwe ngohulumende labo abakhona yikho ke ngaleyo ndlela kazivuyanga kodwa ke thina sithi ziyamamukela ngoba abantu bazobe bekhona
hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli
balaleli mthwakazi omuhle linabondlela zimhlophe siyabonga ukusilalela njalo ngithanda ukulikhuthaza ngilitshela ngiliqinisa ukuthi inkosi thokoze kakhulu njalo inkosi iyasho ukuthi khona izaqala ukulisebenzela bantu bakamthwakazi kathesi sokumele ukuthi sizibuthe konke lapho inkosi ebiza khona imcimbi kumele lize ngokuningi benu lizobona inkosi yenu lizokuzwa inkosi yenu ngiyabonga mthwakazi
hayi lathi sibongile
siyabonga
Loge ngumnumzana Greta Sibanda isikhulumeli sika mnumzana Stanley Raphael Chuma Khumalo
Okwamanje ngilifake kancane ezandleni zika sithandekile emhlanga esethulele uhlelo oluphathelane lendaba zabesifazane
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile mhlanga. Namuhla kuhlelo sixoxa lo nkosikazi Juliet Nkiwane, umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana, eye Women Development Association in Zimbabwe. Sihlaziya inhlelo zalinhlanganiso ezokulungiselela abesifazana ukuvota kukhetho oluzayo. Siyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga. Ishelo esilalo khathesi silubiza sithi thina ngulist as you climb. Sithi kubo mama, ungashiya abanye abaphansi, asiphakamisana nini, sibambaneni izandla, siqaniseni sonke. Kakhulu lonyaka kulale system yokurejista ukuvota, okuthiwa i-biometric voter registration. Noma sakwavota ka-20 kodwa lonyaka awurejistanga, kumele uqashe uyarejista kuthiwa ne-biometric voter registration. Omama vele balesizwa kuthiwa ungahamba uyevota kule mtshina ekubonayo. Omama bayaqhuqa, bayayisaba, ukuthi kambe pho ivoti yabo izaba safe okunganani. Ama-platforms lawa futhi ayasinceda vele silama-groups awomama abafuye imbuzi abenza izingadi. So ama-group ona lamayo aseyi-network ukuthi omama babe nendlela zokuxoxisana. Silama-area committees khona ezimbuzini khonapho lemazingadini kulama-committee. So ama-committee ona la yiwo esiwasebenzisayo ukuthi omama kaba hlangane baze ngendlela zokuxoxisana lokunikana information.
Ngezinye indlela babuya ngobuningi babo ukuthi bezofunda.
Omama babuya ngobuningi babo. Asibizele kumawadi ngoba sesananzelela ukuthi ukuhamba imango kubomama imikhulu. Kungakho sizabiza ngamavillage abo. Encela ivillage siyiqume kabili. Uzasicabanga ukuthi imihlangano yethu iba labantu encesikiste. Ine-village, kumbe kuhafu ye-village. Okusho ukuthi nxa sesiyahlanganisa iwadi, omama sebe sibahlanganisile khose abadlula i-1000.
Labo abakhalayo ngencwadi zokubhalisela ukuvota-ke kusukisela kwezokuzalwa kusiya ezithupheni lokunye.
Imihlangano yethu siyabiza osobhuku babakhona ngoba yibo kumele banike omama izincwadi. Isixwayiso esisinika osobhuku. Siyakwase osobhuku abaningi balokuzima kokubhala lawa maphepha kabalawo. So siyacela ukuthi omama bahambe kusobhuku engelo mntwana ozafika ayizwe amazwi kasobhuku abhale. Usobhuku abesefake isidingo sakhe afake le signature yakhe. Usobhuku atyela umntwana lwana abhale ngoba osobhuku abethu abaningi ukubhala laso isikhathi sokubhala siyabahlupha. Kungakho umama nxa ehamba ahle ahambe lo mntu oza kuyambhalela. Osobhuku bakuzwisisa khonokho.
Libona ingani uhlelo lweni lolu luyaphumelela yini?
Lungaphumelela ukudlula lokhu ezithandekile kodwa luyaphumelela lona. Sihlutha nje ukuthi indleko zokuyafika ubomama siyaxakeka kwesinye isikhathi ukuthola imali zamafiweli ukuthola nje into zokubhisa kumbe sithala abantu abanolwazi ukuthi bayefundisa omama ngoba asilayo imali eqondana lokuthi senze zona ezinhlelo. Ngaso kusondela ukhetho, inhlanganiso yethu i-Women Development Association in Zimbabwe siyibiza ngamasikhane sithi i-WDL yaba nenhlanhla yokuba yokuvunyelwa ukuthi ayikuba accredited nesikhiwa ukuthi senze i-voter education. Kungakho sizabe sihamba labantu ze-WDL sihamba phambi kwabo futhi sisenza i-voter education yokurejista. Ngemva kokurejista kasani ngoba after isimemezelo sezek ukuthi sebeqalisile umsebenzi wokutraina abantu ngoba khonapho egwandi bebetraina abantu ukuthi abazabe beyibo abasebenzisa imithinga yakhona sebebatraini. Kutho ukuthi uhlelo lwakhona lama-electoral processes alusani. Bangaceda ukurejista lathi futhi sesiya phambili ukuthi senze futhi more i-voter education ukuthi omama bahambe bayevota bakhethe bakhethane futhi umama ongenileyo angayezeli kuwina ngoba umama yiba kamina.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Juliet Nkiwane, umqondisi wenhlanganiso ye-Women Development Association in Zimbabwe. Sikhulume laye eseGwanda. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile ngohlelo lwabesifazane.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlelo amshweshwe
lamlela nampa bafubembula
kuhlelo lwezemaphandleni. Namuhla sixoxa ngamalungiselelo okulima. Nanku phela sesihambile isikhathi. Silomlimisi umnumzana Amandla Nkomo, ngiyakwamukela kuhlelo baba Nkomo.
Sakubona ntungamile.
Yiwapi amalungiselelo abalimi okumele ukuthi ngabayawenza okwamanje?
Impilo yomlimi ithi akuhlalwa phansi. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi emakhaya lapha basanda kuqeda ukubhula amabele abo, njalo abanye sebeqalile njalo lokuthengisa iy'limo zabo kobo GMP langaphi ngaphi. I think into engayisho ukuthi ukuzilungiselela kwakuqala ukuthi phela abalimi nxa sebethengisile bengadli imali yonke bengakhohlwa ukuthi kuyathenga inhlanyelo. Sesithi thina yisona lesi sikhathi esihle sokuthi umuntu athenge inhlanyelo ngoba inhlanyelo ezaqala ukuthi ibe khona ngabo November labo December izabe isithengwa into engephezulu. So kuyakube kuhleke ukuthi umuntu nxa elamashelene athile ahlevele ayethenga inhlanyelo, ahlevele ayethenga fertilizer, agcine ezilungiselele, yikho kokuqala lokho. Okwesibili kulaba abalimayo, siyasithi thina yisona isikhathi sokuthi inkomo zingene sibile emasimini zivuthuze nje umhlabathi njalo ziphinde ziqeda amahlanga wonke. Ngemva kwalokho abantu abelezinto zokusebenza ezifanana nabo tractor landlani sebengaqala ukuthi beqala ukudweba-dweba belungisa amasimu abo bebiya bemake sure ukuthi amasimu abiye kahle ukuthi nxa sokuqalisa isikhathi sezulu kungabi le msebenzi eminingi kakhulu.
Kudaba lwenhlanyelo lapha emlimisi kulomahluko na phakathi kwenhlanyelo ethengwa esitolo lenhlanyelo umuntu ayithatha kusivuno ayabe esithole enyakenye?
Kulomahluko omkhulu kakhulu ngoba siyazi ukuthi esikhathini esiningi into eyenza ukuthi abalimi isivuno sabo sibe phansi yikuthi bahlanyela ngenhlanyelo abayikhipha esiphaleni. Kangalo ukuthi ikhona imihlobohlobo yenhlanyelo ikakhulu entweni ezifana labophoko, ezifana labonyawuthi, lamabele, lezimfe, lamakhabe, lamajodo, lanilani okufana lalokho, lenkezo. Ye, kuyakube kuhle ukuthi abantu bazigcinele inhlanyelo lamakhomane into efana nalezo. Kodwa phela entweni ezifana lomumbu nabosoya beans thina siyasixwayisa ukuthi hayi umlimi make ethenga inhlanyelo le eseselolaka ezokwenza kahle ngoba nxa uloku uthatha esiphaleni ngokuya kwesikhathi iba mdambiyana inhlanyelo yakhona ingasenzi njengalokho ebikwenza ekuqaleni.
Umquba wona kulomhlabathi lapho omele ufakwe khona kumbe wonke umlimi nje kumele uqhakathekise umquba ufake emasimini?
Nyangiza abanye bathi hayi lo uhlale China la futhi wacaba emasimini akula kucaba ukwedlula ukufaka umquba. Ngakho ke thina sithi imhlobo yonke yomhlabathi iziyenza ngcono nxa ithole umquba. Ake nginike umzekelo, laba abantu abasenhlabathini elivuthuvuthu emahlabathini umquba uyaqinisa umhlabathi ukuthi ubambe amanzi. Kuthi ke kulaba abasezidakeni uyenza ukuthi indawo le ingami amanzi kakhulu ngoba iyenza ukuthi umhlabathi ube ngani uyabambeka ngesikhiwa sithi ube brittle. Then okwesithathu laba abantu abasemhlabathini ongaphakathi laphakathi ongaso sebethele njalo ngaso daka labo-ke ukudla okuphakathi komquba kuyasiza ukuthi nxa abantu sebehlanyela laphana bereduce even i-fertilizer yokuthenga ngoba sebefaka umquba. Umquba ngumuthi omkhulu.
Sigqibe uhlelo baba uNkomo, yisiphi isixwayiso esibalulekileyo mpela ongasitshiyela abalimi?
Umuntu kufanele azilungiselele ukuthi ngalesi sikhathi sesiyangena esikhathini sezulu likuthole usulimile usugrisile amakhuba lamaketane lamajokwe lamatractor usuthenga inhlanyelo usuthenga umvundiso wakho usulungiselele ukuthi nxa nje lithi tho wena ngomunye wokuqala okuyafaka inhlanyelo phansi akulo kwedlula lokho.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo omlimisi. Siyabonga.
Siyabonga kakhulu. Sithi akube lenala amasuthu athi pula nala.
Lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni sixoxa lengcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo. Lithiye indlebe kuhlelo lunye ngeviki eza
ngukama
namle namle
namle lamshweshwe
namle lanampa.
Silethemba lixwayisekile khonapho balimi lizahlala lilindile lilungiselele ukulima phela. Uziqiba izosuku sikhangele ebezihamba phambili. amabandla ezombusazwe akhuthaza uZulu ukuthi abhalise ngobunengi kuhlelo oluqala ngomvulo ukuze enelise ukuvota kukhetho oluzayo. Usengudokotela uNkosazana Thokozani Khuphe. Lizwile incazelo yokuthi kahle kahle umuntu oqeqetshe waba ngudokotela kuyabe kusichoni. Olivalelisayo uNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.